lokho sokutshengisa ukuthi sibuswa nguhulumende ongalabuntu, sibuswa nguhulumende ongahloniphi amalungelo abantu. Umuntu oyephula ama-traffic rules uyanikwa itikiti ahanjiswe emthethwandaba nxa kuyikuthi khona yena usehlulekile ukuthi ahlawule leyo mhlawulo ayabe ayigwetshiwe. Kodwa ungazibone umuntu ebotha namhle kanjiswe ekhotho kusahla nge-traffic offence, kutshengisa ukuthi kakusengomthetho lowo osusenzakala, kodwa sokusenziwa kahle. Lokho sithi yipolitics. Ipolitics yokuzwisa ubuhlungu, ipolitics yokuthi abantu besabe, ipolitics yokwethusela nje ukuthi ababonayo besabe, yiyo esisenzakala kathesi. Ngoba khonokho kwenziwa ngamapholisa ukuthi bathathe umuntu we-traffic offence amse e-court within 48 hours, akukho emthethweni. Amapholisa asebenza ngaphandle komthetho.
Ilithi liyahlukuluzwa njengabamabandla aphikisayo, kodwa uMnangagwa simuzwe ekhuluma emhlanganweni we-United Nations namuhla sithi eZimbabwe umthetho uyalandelwa, kanti lo mbuso wentando yeningi uyalandelwa, lokhu esingathi i-democracy.
Uyabona uMnangagwa Hlupho alalo ukuthi uvele wamentwa uMgabe, umuntu akade ephila ngokuthi ayi-United Nations ayethuka, ephila ngokuthi ayi-United Nations ayeqamba amanga. Eqinisweni ilungelo labantu eZimbabwe kalivunyelwa. Kunje nje khonapha ungamangala ntunga uzwe kuthiwa ubhebhe ubotshiwe, kuthiwa ubotshelwe into ayikhulume ku-Studio 7. Akula freedom of press, akula freedom of association, akula freedom of free expression, akukho eZimbabwe khonokho. Uhamba umuntu omdala esiyaqhamba amanga, evula umlomo eqhamba amanga, yikho abantu kade bembuthanele befuna ukumjojwa kula, ngoba bayazi ukuthi ulanda umuntu eqhamba amanga.
Ukuhlukuluzwa kwamalunga enu khona ungathi kuseHarare kuphela yini, kumbe lasemaphandleni kungaba sokukhona?
Kuningi-ke kakhulu emaphandleni. Ke mina ama-journalist alila khonokho kade ngikutho ukuthi akula press freedom, alila ithuba kumbe intshukuntshu yokuthi liyekhuluma labantu abasemaphandleni. Abasemaphandleni yiwo abahlukuluzwa kakhulu ukudlula abasemadolobheni. Emadolobheni-ke kubonakala ngani bahlukuluzwa kakhulu, ngoba phela ama-journalist labantu ontathela izindaba bonke bavele emadolobheni bahle bakubone bakukhulume. Ngikhuluma kunje nje-ke ntungamili kunabantu akade beyekhampe yena kuwadi 2 ematopo bahlukuluzwe kakhulu, kwaze bathelwa ama-tear gas khona ngale, asizange sikubone kuphuma emaphepheni. Amunye wabotshwa waze waya ekoti, ngikhuluma ubhadale 16,000 bond bail eGwanda Middle Street.